213-25 kwakungama senator abanye bengama members e National Assembly. Kuze kuyofika khathesi ama members eParliament asekhichiwe eParliament asexotshiwe ngokurecallwa siyafika ku mbona ngani siku around 34 kumbe njalo singabe sesifike ku 40 ngalaba abangu 6 abakhichiweyo. So ke okuthi ukuthi nxa kuyikuthi khona besingu 113 nxa kukhichwe 40 kuthi ukuthi kungabe sokusele kuphela amalunga awedale eParliament angu-73 nxa singasabalanga mhlawumbe labanye abangabe bengaxotshwanga kodwa babhubha. Kodwa mbonani kule sokusela about 73 ama-members of parliament ayiwo aseParliament kathesi.
Manje nxa likhangele linokwenzakalayo ebandleni khonokho ukuxotshwa edale leParliament labanye sizwa kuthiwa baya kubandla leZANU PF, nxa likhangele libona ungani ukhetho linganqoba yini?
Engingakutsho Gande, okwakuqala ukuthi wothi umbuzo wakho ngiwuphendule ngendlela ezimbili. Ngokuthi okwakuqala ngikhangele ukuthi ukuxotshwa kwethu eParliament kutshoni ebandleni. Okwakuqala siyakwazi ukuthi iZANU PF injongo yayo enkulu ukuthi kuleli lizwe kungasabi lelinye ibandla kube le one party state. Lokho yinto abayijongileyo, yikho bezasebenzisa konke okwe state, ama instruments awe state wonke nje phose abalawo ukuthi be make sure ukuthi khona leli bandla eliphikisayo lengasabi khona. Kungangcono kusale OTTC ababo ababe bathi laba ngabantu bethu, leyi opposition yethu. I-opposition kuzwa eZimbabwe kayisafunakali. Ngakho sokusetshenziswa ingatsha zonke zikahulumende kusukusela eMadale kuze kuyefika emapholiseni, emasotsheni, sesingene kathe sabona laseParliament ukuthi leli bandla kalitshabalale ngazo zonke indlela. So ukuxotshwa eParliament kwama members okwakuqala kwakujonga ukuthi khona ama members eParliament esabe eqinise sithi ke asafuni kuba kule opposition, sesifuna kuya kuba kupopi wabo abamfunayo ukwenzela ukuthi kube le opposition yabo. Okwesibili njalo kwakujongwe ukuthi khona ama members of parliament bona ngokwabo bayi resource ku political party. So kwakuyindlela yokuthi kasikhiphe lesisikhwama EMDC Alliance esithola esivela kuma members of parliament, bese kusukwa ke khonapho siyakwazi ukuthi sokusobala ukuthi imali okwakufuza ukuthi ibe imali yeMDC Alliance layo yakhitshwa yathathwa kwathiwa kayihanjiswe ngale. Now baphumelele na ukuthi ngokwenza khona lokho ibandla leli belenza ukuthi mhlawumbe lidiliki? Hatshi, kabakwanelisanga khona lokho.